Umtshwangwa uveze njalo ukuba uMongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eHoliday Inn uqoqwe ngabemisa Zimbabwe ukwandulela usuku lokunanza ukusebenza kwentathelo izindaba zikhululekile emhlabeni jikelele mhlaka 3 kwenkwezi.
There is no free lunch. Anything which is given for free, there is something wrong. It must be, it should be, you know, count, you know, be very careful what you have been given for free. Things are fought for. You understand? Things are simply fought for. You've got to get organized so that you fight for the environment which you want. If you expect somebody else who is a bureaucrat somewhere else to do things for your benefit, when you are the one who is at the burning end of the stick, then you are making a mistake. You fight for things. I don't understand why it cannot be done that way. I simply don't understand. And I'm speaking not as a special advisor to the president. I'm speaking for somebody who always wanted a what? A free press. You got to fight and get what deserves. Anything which is given for free is probably not worth it.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezisebenzisana lentathelo izindaba zitshengise ukukhathazeka lokungavumelani lenkulumo kaMtshwangwa. Umqondisi we-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Lofty Dube, uthi yadanisa linkulumo.
Amvumelani lakho ngoba yena uMtshwangwa uyakhuluma ukuthi bathi
ayikho into ebuya nje, yonke into iyasetshenzelwa. Ungabona okubuya nje, zibuze ukuba kungani. Okubuya nje, kungekho hlawulo, kuyingozi. Into yonke iyalwelwa, liyangizwa, into ziyalwelwa. Kumele liqondane ukuze lilwele lokhu elikufunayo ukuba kwenzakale. Kuyabe kuyikuziyenga nxa lingacabanga ukuthi kuzokuba lesiphathamandla esizamane sivele kwenye indawo ukuthi alenzele okusiza lina kuyini elihlezi emlilweni. Kumele likulwele lokhu elifuna kwenzakale. Kangizwisisi mina ukuba kungani lisehluleka ukwenza lokhu. Lapha ngikhuluma njengomuntu ohlezi engolwela ukukhululeka kohlangothi lwezokuthathwa kwezindaba, hathi njengomcebisi kamongameli.
Ngokuhambisa uhulumende ukuthi lokhu kwesikulwelayo ukuthi sifuna kwenzakala.
UDube uthi kunengi abakulolu hlangothi asebekwenzile ukubonisa uhulumende uqakatheka kokuba iguqulwe imithetho engumgoqo kuntathela izindaba lapho zisebenza.
Angisakwazi ukuthi kathi sisecabangela ukuthi singalwa kuphukulwa engxenye kulenye indlela esingalwa ngayo afuna siyenze, kodwa ngendlela ebesebenze ngayo umsebenzi ebesisebenza siwenza sifikisa kubantu bameli bethu ephalamende ukuthi sicela lokhu ukuthi kuntshintshe, kodwa kwehluleka ukuntshintsha. Besisikhangelele ukuthi lo hulumende omusha njengoba ethu uhlukene lo hulumende kamgabe uzayenza izinto eza thokozisa abantu njengokuthi ekhangelisise kakuhle lokhu ebesikhuluma ngakho isikhathi sonke lesi. Nxa uMtshwangwa esesisilwe ngezinye indlela, angisakwazi lokhu ukuthi kuze silwe kanjani, ngoba ukulwa esikwaziyo yikukhuluma sibonisa laba ababusayo amacebo ukuthi singatshintsha siguqule izinto zibe zinhle kanjani.
Okudanisayo njalo uDube uthi le yinkulumo ephuma emlonyeni womuntu abekade ekhangelelwa njengozwisisa indlela lolu hlangothi lusebenza ngayo nxa kukhanyelwa imbali yakhe ukuba wasukela kude ngomsebenzi wokwethulwa kwemibiko kusukela besempini.
Into ebesithemba ukuthi besingayizwa, ithemba ukuthi abantu abafuni iphosa le-Broadcasting Services Act lamanye lemiyele yemithetho emibi asonto aqala ukuyizwa namhlanje uMtshwangwa. Kodwa uma esekhuluma kanjena kuyasidanisa kakhulu ngoba umehluko lohulumende wedlulileyo asisawuboni. Besilethemba ngoba yibo abakukhulumayo bona ngokwabo ukuthi bona babisa i-democratic government. Asisayiboni uma beqala ukuhlebale ukwenza izinto esizibona ngani ngezokuqala ungakahe phambili ukuyafika kuleyo democracy. Njalo kuyadanisa kakhulu ukuthi lokhu kuvele kumuntu onjengoMtshwangwa oseduzane kakhulu lo mongameli. Kusho ukuthi nxa lokhu kungaba umbono kamongameli kuyasidanisa kakhulu, kwenzela ukuthi asisakhangeleli laphambili ukuthi loba after i-election senziwe asiboni uzaba lo mehluko, ngoba nxa ekukhuluma ngaleyo ndlela kuyafana nalo mgaba.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla ezibona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-Young Journalist Association YOJA, umnumzana Leopold Mnende oyintatheli izindaba laye.
Mina njengentatheli izindaba ngithi sesayenza okuningi, akukula okunye esingakwenza okutsha esingakakwenzi. Sesakhuluma lama members of parliament, sokwabhalela eParliament, abantu sebamatsha, sokwaba lokungama peaceful demonstrations, omisa ovmcz, ama media support organizations, zonke sayenza zonke izinto esile right yokuzenza. Yena nxa esesithi kufuze sizenzele izinto ekhuluma ngokulo abakulo abakwenzayo kudala, akusahambelani lezikhathi lezi. Thina sithi we want to do izinto peacefully njengalokho constitution esivunyelwayo, peaceful demonstration okokulobha uhulumende wethu.
Uthi kayimjabulisi linkulumo kamtshangwa uMnende.
Yena manje nxa esesithi senze izinto esinika efananisa lalokho ababekwenza empini, asakwazi nayo ukuthi senzeni, ufuna silwe yini? O ukulwa asikhonsebenzi wethu, thina umsebenzi wethu ngokubhala. And so thina siyabacela kuphela, sicela uhulumende ukuthi ekhiphe imithetho enjenge-IPA, phosa elungise i-BSA, lathi sisebenze singelakwesaba, sisebenze i-information esiyifunayo sikwanise ukuyithola kuma-public offices, kulokuthi sesabe ukuthi nxa sikhuluma naye uzasethusela yena ukuthi nxa lingafuni amasosha awakhipheni, nxa lingafuni lokho ngeke sakwenelisa.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli izindaba bathi eminye yemithetho engumgoqo ekusebenzeni kwazo okumele uhulumende ayiguqule ngebalisa owe-Public Order and Security Act, PORSA, Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA, lowe-Broadcasting Authority of Zimbabwe, BAZ. Umhlangano walamhla ungomunye wemikhosi eqoqwe ngabemisa Zimbabwe ukunanza usuku oqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba emhlabeni jikelele ele-World Press Freedom Day. Indikimba ekhethwe ngabemisa Zimbabwe ngethi Media Reforms Now, Free and Accountable Media, Key to Elections. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.